Sikati sonke nxa kulokhetho eZimbabwe amankampani abezindaba awumphakathi aguqela iZimbabwe Broadcasting Corporation ahlele sethezwa umlando wokwenza sengathi imisakazo yebandla elibusayo eZANU-PF. Le yinto amabandla azancintisa lonyaka athi akhangelele ukuthi iphele du ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise kaninginengi ukuthi uhulumende wakhe ufuna ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. Ngokutsho kwekomishini yezokhetho eZimbabwe, kulamabandla edlula ikhulu 108 abhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka. Unobhala jikelele lwebandla le-United Democracy Movement, umnumzana Andrew Nyathi, uthi abezindaba ikakhulu amankampani omphakathi balomlando wokubika ngemikhankaso yawo wonke amabandla la. Uthi akusimlando wabezindaba ukwahlulela ukuthi iliphi ibandla elithandwa ngabantu kumbe hatshi, kodwa abantu kufanele baphiwe ulwazi bazikhethele.
Kuyadingeka ukuthi ama-political parties aphiwe i-platform or indima elinganayo yokuthi kubonakale lapha balima khona ukuthi kunjani, abantu bazikhethele bona bodwa, njalo abantu bazijajele bodwa ukuthi hayi lokhu kuhle, lokhu kakukuhle.
Unyathi uthi kunengi abakukhangelele emsakazweni yomphakathi ngalesi sikhathi sokhetho.
Ake siphenini abanye labo i-chance yokuthi labo bake bazicacake sizwe ukuthi bona bathini ukwenzela ukuthi umsebenzi wesizwe uhambe kuhle.
Ngokutsho kwemithetho yokhetho evunyelwane ngamazwe e-SADC, wonke amabandla aphatheka ekhethweni kufanele aphiwe ithuba lokwethulelwa inhlelo zawo ngamankampani okusakaza omphakathi. Baningi kokwakhathesi asebetshayele izandla umsakazo we-ZBC kanye lephephandaba le-Herald ngokwethula indaba zokhetho ngendlela esuthisayo, ikakhulu yemikhankaso yomanyano we-MDCT Alliance le-ZANU-PF. Kodwa kwamabandla amancane athi lokhu akwenelanga, njengoba abezindaba laba bekhangela kuphela inhlelo zamabandla amakhulu bona betshiywa phandle. Umgcinihlalo webandla lezaphu kule-South Africa, umnumzana Bongani Halimana, uthi kusegcekene ukuthi imisakazo yomphakathi ilokhu ithatha icele kwezokuthulwa kwemibiko ephathelene lokhetho.
Sibonile esikhathini esidlulileyo ibandla lezaphu limatasatasa kuma-constituencies akobulawayo lasemathebeleni south, lasemathebeleni north, ikhankasa lisenza i-door to door. Asizange salibona kumabonakude, njalo asizange salizwa isakazwa emsakazweni we-radio.
Le yinto athi kufanele iphele.
Konke lokhu kwenziwa ukuthi i-constitution yelizwe, isisekelo sembuso selizwe asilandelwa futhi njalo asihlonitshwa.
Umcwaningi enhlanganisweni ye-Chris Hani Institute, umnumzana Samukela Khadebe, uthi kucace bha kufanele kwenziwe ngonozindaba ngesikhathi sokhetho.
Balomlando hathi nje okubika ukuthi lapha kwenzakala lokhu, lapha kwenzakala lokhu, kodwa ekuvezeni okuyikho okufanele kwenzakale nxa kungenzakale kuhle. Kambe zonke izinto eziyimfanelo na ezophube lokhetho olumgceke olungazi ukuba lempikiswa lengxabano zikhona na.
Uhadebe uthi abezindaba balomlando okungathathi hlangothi nxa bebika iindaba zokhetho. Lokhu uthi bakwenza ngokubika iindaba ezenzakalayo kumbe ezemikhankaso ngendlela ezakwenza uzulu azikhethele yena ibandla lemikhangangcono engazange atshotshozelwe abezindaba laba.
Balomlando wokupha bonke abancintisa kulolu khetho amathuba alinganayo ukuze uzulu enelise ukukhetha ngoba ezwile ukuthi bameleni njalo bathini. Kanengi kanengi sihlala sisola sithi thina bavame ukuba lugatsha lwebandla elibusayo, ngaleyo ndlela kakwakhi sizwe kuletha ingxabano.
Amabandla amancane athi abakumeleyo abafuna ukukwenza benganqoba, abafuna kuguqulwe umehluko wabo lamanye amabandla avele sekhona lemibuthano yabo yemikhankaso ngezinye zezinto abafuna bezindaba bazethulela umphakathi. Mesitudo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.